so kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kustudio 7, ngesonto mhlazintathu kuMbimbitho 2024, uKhethu Dube. Endaweni zethu namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukuthuthiselwa ngowathi kule bhomba elithiwe eButoya Falls.
Izaphu yinto ibandla eliphisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa ngokuhulumente. Sikhona sinanzelela ukuthi mhlawumbe kukhona ekingakwenzi ukuhle okwenza ntwana sefodile.
Amabandla aphikisayo athi kawanyamalalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi i-dollar funding. I-dollar funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babe bekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Bengaparticipate kuma-election sebethola ukudla.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi asabonakali kwezombusazwe amabandla aphikisayo ngoba adinga imali. Salathuleleza abatsha lezokhululo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu eVictoria Falls kulandela ukwethuselwa ukuba kule bhomba ethiwe eVictoria Falls Airport. Uhulumende uthi Mnangagwa uza kwethula amazwi aqakathekileyo emhlanganweni lo ohlaziya ezokuphehlwa komlilo kagesi lokunye. Wehluleka uyafika emhlanganweni lo sokwethula umbiko wafakwa ebulenjini ngozibiza ngokuthi nguJodo esithi kuthiwe ibhomba emagcekeni endizamtshina eVictoria Falls. Indizamtshina eyayithwele uMnangagwa yagcina ibuyela eHarare.
Kathi seKZN kumanifesto lontshiye i-EFF sesuka khonaphana sabuya back ngkhaya. Unfortunately salahlekelwa ngama-fighters ethu ayi-2 namhlanje.
Izaphu yinto ibandla
namhlanje sinqoba omunye wethu, kodwa hayi kade kungayisiko ukuthi nje usithile ngokuthi kade gula. Lo munye nje wasithiya ngelokho zengengozi yemoto. So sikhona sibila sikuthi sicatshile sikhona and siyakha ama-structures.
Ni abantu balilithule vela sisabonakali ukhetho solwadlula lakuthatha lokuthathayo lachapha phansi.
Ah, sikhona hayi ngitsho abantu kufuze besixolele nje ukuthi hayi kukhona nje okukhona ukuthi into esuke iyaphazamisa iyona leyo eyama-infighting. Abe CCC iye ecini overshadow abantu abasakhangela ukuthi kulezi izinto lezi ihlelo ezenzakalayo. Thina sibhizi siyakha ama structures ilizwe lonke. Kade se Mondoro the other day and SG wethu kade se Maswingo. Next week I think was Victoria Falls. So siyayenza ama programs ukuthi thina esingakwenziyo ukuthi sihlabe umkhosi kumbe sithethise sizama ukuthi thina siyenza lokhu senza lokhu. Thina siyakha ama structures and also thina the fact that siyavuma okunye sikubona kwenziwa ngcono. And njalo siya ku ncoma xa sikubona ukuthi whether i-government kumbe ngenye opposition. So thina singani thina asibonakali ngoba abantu bafuna ukubona umuntu othethisayo olwayo okhuluma kubi ngabanye abantu kumbe othethisa i-government. Yibo abantu abakhanya ngani ama-media houses eZimbabwe amanye acover such people. Thina abasikhavi ngoba asithethisi that much.
Ye, kodwa abanye bathi ukuthula kwenu kuveza ukuthi lisebenza lezandla.
Hayi, akutsho konoko. Vele abantu bahlala besitsho njalo ngama-elections mina i-CCC labanye bandicampaignile besithi mina ngiyindose i-ZANU-PF kuyikuthi mina nzange ngenze i-interview enjalo. kodwa mina into engayichoyo ukuthi mina amboni kuloncedo ukuthi ngamboni into embi ngithethise upresident welizwe. I'll rather put a proposal, even request a meeting, jenge leader ye opposition. Nye faga ama position, kutai president, minambone ngani, lahike lapa, lalapa, lalapa. Ngoba after my elections, azange sibone any one of us, ama leaders, kumbi opposition, ya msu president, e court ya tai, ka ketua ngabuli.
Lo ngumnumzana Innocent Ndibali, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters, uphoka le Studio 7 eseLondon. Udaba lapha akhuluma ngalo ngokuthi amabandla aphikisayo athi kawanyamalanga kulandela ukhetho olwenziwa nyakenye. Athi kunzima ukwenza imikhankaso eminingi ngenxa yokuswela imali njalo locuku lukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa ibandla eliphikisayo lithi amabandla aphikisayo kodwa ibandla elibusayo lithi amabandla abusayo aphikisayo amaningi adinga imali kumbe okungabanceda empilweni hathi ukulela okufiswa ngoZulu. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Mthulisana na webandla lezaphu lo usimbalana unobhala jikelele wezaphu.
Izaphu yilo ibandla eliphikisayo emalangeni elibonakala limelana lokho kwenziwa ngokuhulumente. Sibhalele uMnangagwa incwadi simtshela ukuthi into ayenzayo lezi nduna asivumelane layo. Sisuka lapho sayenza i-press conference eHarare sisiya adresa sitshela abantu ukuthi khona sida ngaphi. Lo Mnangagwa simkhumbuza ukuthi lokho akwenzayo layisikho. Khathesi sineprogramu esiyenzayo esikhokha abantu abatsha ukuthi batshengisele ukungaphatheki kuhle ngohulumende ngaphansi kwe-hashtag 2028 is too far. O 2028 ukhathana. Ngoba sesikhathi iprogramu yokuthi siqoqe abantu beZimbabwe sithi khona kasifuni ukuthi uhulumende lokhona akukhokhele ngendlela akhokhela ngayo kuze kuyofika ku 2028. So sikhona mhlawumbe umsindo esiwenzayo awukambi ngehlela. Ngokukhona okwenzakalayo njengabantu beZimbabwe siyabamela abantu obahlukuluzayo siyabakhulukela.
Kodwa abantu bathi phela kuma-by elections abazange bekubone, izapho abazange beyibone kuma-by elections. Ngakho ke basekela izalo ngokutsho kwabo.
Umuntu osho njalo uyabe engelaqiniso. Ama-by election esingangenanga kuwo yilawa okuqina okuwine khona uGeorge Zuma nabanye. Wonke ama-by elections abekhona sivela ku-election sikhontestile impumla yakhona kokulaya isegcekeni sizange sikhandide futhi. Pinebridge West, umama uTorisi. So sikhona siya contesta. Uhlupho lwabaDube uyakwazi ukuthi ungena kukhetho noma election kuyadlula ukubhalisa uMP kuyadlula ukukhampeyina. So sinanzelele ukuthi mhlawumbe abantu kukhona esingakwenzi ukuhle okwenza ukuthi bangasivoteli. Sangena ku-drawing board kukhona esikulungisayo. 2023 singenile abantu abasivotelanga endaweni eziningi. Wayenza i-by election sangena futhi abantu abasivotelanga. So angazi ukuthi othe
Unuzola Mthulisana na unobhala jikelele webandla lezaphu bexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okubandla lezanu PF uMnumzana Kutambusaka uthi amabandla aphikisayo aphanda imali kwezombusazwe.
Amabandla laba ayebekhangelele esithi i-donor funding. I-donor funding ibuya ngesikhathi sokhetho. So babe bekhangelele ukubana labo bephiwe imali yokubana beparticipate kuma-election. Njalo abanye bakhona singakhangela ukhetho oluphelileyo bebengabantu kade befuna ukuparticipate wenza ukuthi bebe part of i-Poland. Ngoba bebekwazi ukuthi i-Poland yaphiwa izimota last government. So bathi hayi sithingaba part of i-Poland lathi siyakwazi ukuthola izimota. So injongo ngeyokuthi bengaso njani bengadla njani aso njongo yokumuva ilizwe lisiya phambili njalo labo nxa besiya kukhetho abakhangeleleli ukuthi bewine bakhona nje ukuthi besigugumise izikhwama zabo kuphela.
Yikuthi khona abanye abathi okwenza bekakhozikhonokho besabe ibadlala ezanu PF lokucuka okunye okumangalisayo njalo lincindezela uZulu so babe sesaba phela bathi lapha kulobuzima njalo bala mali
hayi kuqathile ukuthi kula muntu esaba ibandla ungalesaba nje after election ngesikhathi siqhakathekile se election ungalesaba siya contesta nje siyakwazi ukuthi bona bathi cha ole bhora ngomakwayo izana mfethu ngathi isipho ngamabandla okuncane lokho ukuthi kube nje mina siyakufuna sibili ukuthi kube khona ukwenzela ukuthi kube le democracy akula nje bangayesaba nje kubandla lezana uPM njalo abakwenzayo ongafuna imali kuyini after election ongafuna imali kwenzakala during election after election kumele kuphela besebenzele uZulu bekhulumela ivoice yabo izwakale beattend la ama programs enze ukuthi ilizwe liye phambili akula engingabona ukufuna imali njalo izana PF abayesabi banga asiwo magwala ukuthi tabe ngesabi izana PF ukuthi ngesikhathi siya campaign abayebekhona besithi sivotele nje besebenza isaba sesiqedile nje
Lo ngumnumzana Nkulu Msanga obexoxa le Studio 7 eseHarare. Siyangena kusigaba esilandelayo sesikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu namhla kwele Gibhithe lapho kukhulunywa ngokumiswa impi esabekayo phakathi kwele Israel nabamele iHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Lokhu kuqhubekela phambili impi kwele-Ukraine, ilizwe leli lisithi seliphelelwa izikhali. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington.
Sigcina masiva
we
Sigcina masiva we
Owenze Sigcina masiva we Sigcina masiva we Sigcina masiva we lokuphila kwabantu zonke namhla sikhona ngale lapho ke ukule inkosi ubunelani lobhengula wagidwa umdeni wakokhumalo uba inkosi yesizwe somthokazi sixoxa lesikhulume sakhe umnumzana Bonman Khumalo Khumalo uzawamukela kuhlelo Yes, sizokuthi ke selilungiselele ukuya kodakamela. Kulani khona ngani?
Wethu impahla mhlonishwa siya khona kodakamela. Udakamela iFriday ka 5 April. Kuyi lecture, kuyimfundiso nje, imfundiso ngembali yethu singamaNdebele. Bese kuthi u6 ke sokulusuku lwemgido, kube losuku lokupha izili imiklomelo kulabo abantu abeze kahle esigabeni njengalokhu enza kumnyaka ophelileyo uHindulu Dakamela. Uyadliwa kuyafundiswa siyagiya siyasina kumnandi kunjeya
yikhangelo labo ukuthi abathola imhlomelo ngabantu abanjani izicoco lezi kume njani bakhethwa mbani
bayakhethana bona umuntu mhlawumbe ofuya kuhle kakhulu onakekela izifuyo umuntu olima kakhulu abantwana abenza kahle ezikolweni kusports abantwana abenza kahle ezikolweni ngezifundo nje zeclassini yibo labo abantu abaphiwa imivuzo kuyindlela yokukhuthaza abantu ukuthi abazinikele emsebenzini abayenzayo
ye uqade kangakanani khonokho
lokho mhlonishwa kuyakhuthaza abantwana ukuthi uma ungela moya ukukhompyutha ukuncintisana labanye abantu uyasuthiseka lolo bayisiphi izinga okulo kodwa uma lisenza into ngokuncintisana wonke umuntu ufuna ukuthi ayendaba abe unumber one yiwumoya omuhle lo esifuna ukuwufaka ebantwaneni ukuthi bathi excel in what they are doing baphumelele ezifundweni laba aba-intelligent laba abagudwa balesipho sesports baphumelele ngoba kuyakhuthaza nxa kungekho ukuncintisana abantu abakhuthali ukwenza izinto kodwa umuntu ungafaka ukuthi kwele competition kulo mvuzo umuntu uyafaka amandla entweni ayenzayo kuyasithuthukisa isizwe lokho
ye lo ngubaba uBonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula okhethwa umdeni wakokhumalo uba yinkosi yesizwe sikamthokazi siyabonga kakhulu uKhumalo ungajola kusasa ba
ngiyabonga kakhulu Ntembo
lo baba mkhulu babelobola usenzi
lo sikhathi sezokholo lwesikristu silontukamela inkomo
Ikudibana kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo namhlanje silomfundisi useni Sibanda
Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo njalo ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba sizaba lesikhathi esihle sonke.
Usiphatheleni mfundisi.
Kuleli viki ngifuna sikhangele udaba oluhlupha abantu abaningi nxa sikhuluma ngenkonzo kumbe ukuyakhonza. Lolu ludaba lomnikelo kumbe ukukhupha njalo kwejuni. Abantu abaningi ngenxa yokuba bahlangana labantu abacina engxenye bebatsotsa imali kumbe bebenza bekhiphe izimali ngendlela engayisiyo uJesu asifundisa ukuba sikwenze, basuka balimali kakhulu. Ngakho ngizobala kwabaseKorinte abokuqala ichapter nga-16 sibala uverse ka-1-2. Ukhuluma ngomnikelo mayelana lomnikelo onikelelwa abantu bakaNkulunkulu. Yenzani lokhu engatshela amabandla aseGalatiya ukuba akwenze. Ngosuku lwakuqala maviki wonke yilo lalo wenu kabeke eceleni imali ethize kusiya mayelana leholo lakhe ayigcine ukuze kuthe kufikeni kwami kungabi lokuqoqa okwenzekwayo. Siyananzelela lapha ukuba uPaul wayebhalela abazalwane baseKorinti ekhuluma labo ngodaba lomnikelo. Ngibona kulezinto ezithize esingazifunda lapha akhuluma ngazo. Okokuqala, okungcono ngekho mgceke kuba kuthi ukuthi lolu daba lokunikelwa lwalukhona njalo kubandla elitsha esingathi bandla le-Testament elitsha, ibandla elaliqaliswe kusukela kuJesu. Ngathi indaba yokunikela ayiphelelanga nje kuphela ku-Old Testament kumbe ku-Testament elidala. Njalo sinanzelela ukuthi kuleli Testament elidala nxa umuntu wayesiza ukuzohlangana loThixo kwakusiba khona umnikelo owawudingakala. Abantu babeletha imbuzi, abantu belethe izinkomo, abantu belethe izimvu ikakhulu ukuze bathethelelwe izono zabo. Kodwa siyakwazi ukuba umnikelo owabakhona owacima yonke leyo mnikelo nxa sikhuluma ngokuthethelelwa kwezono kwakunguJesu Kristu. Ngakho kutsho ukuthi okokuqala uNkulunkulu wanikela yena ngokwakhe mathupha, wanikela umnikelo owedlula owethu sonke. So ngakho ke nxa umuntu esiza ebandleni ezonikela kalandanga ukuzonikela ukuthi azathethelele izono zakhe, kumele alethe olunye ulutho. Lokhu sokwabhadalwa nguJesu, sokwabhadalwa nguNkulunkulu ngokufa kukaJesu Kristu. Kodwa ke siyananzelela ukuthi njalo abantu babesibanga balesivuno, uNkulunkulu wayesithilethani izivuno zenu zokuqala kube yindlela yokubonga uNkulunkulu ngokupha asenzele khona, ngoba yonke into esilayo siyiphiwe nguye uNkulunkulu. Ngakho siyabe sibisela kuye, nxa sinikela sibisela kuNkulunkulu kuyisibongo, njalo kuyikunanzelela ukuba yonke into esilayo, yonke into esiyitholayo ayisithi ukuthi sihlakaniphile kumbe sikuthole ngamandla ethu, kodwa sikuthole ngenxa yokuthi sikuphiwe nguThixo.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngifuna sigqibe ngalokho ukuba yilo nalo wethu kumele uzibuze ukuba kambe wena uNkulunkulu umbonga njani esigabeni sokumkhonza ngemnikelo. Ngoba ukunikela yikumkhonza uNkulunkulu. Ukwenza ngenxa yokuthi ufuqe ngomunye umuntu kumbe ukwenza ngenxa yokuthi uyamthanda uJehova njalo uyambonga. Asithandazeni. Baba, igama likaJesu, khulumisana lathi enhliziyweni zethu ukuze Baba konke lokho esilakho sikulethe kuwe. Sibonga njalo singabantu abakwaziyo ukuba yonke into iqala kuwe njalo yonke into izophetha kuwe. Sibongile Baba ngegama likaJesu. Kususa abantu abakho abalaleleyo, sizahlangana njalo ngeviki elizayo. Amen. INkosi libusise. Asihlanganeni ngeviki elizayo, sikhuthazana njalo ngombhalo.
Lobe kuluhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useniSpanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyakhulu uNtungamile Nkomo sike sizwe udaboka ngencube kuhlelo lwabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa loNkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso yeScience of Hope Trust exoxa ngodaba lokuthuthukiswa kwabakhubazekileyo ukuze abathole imitshina abayidingayo.
Ukukhipha i-value added tax kuma assistive devices yinto e-right kakhulu eyenziwe yi-Ministry of Finance. Nxa sikukhangele thina abantu bayasebethenga impahla leyi ngentengo eziphezulu. So nxa sikhangele ukukhishwa kwayo i-value added tax leyi sibona ukuthi intengo yangkhona izabe ilokhwe iphansi.
Okusetshenziswa ngabakhubazekileyo lokhu okuthiwa ngama-assistive devices kugoqela imitshina iphi?
Sikhangele izinto ezincedisa umuntu ukuthi ephathiseke empilweni yakhe. Sikhangelele ukuthi nxa umuntu engezwa kuhle endlebeni uyabe ezathenga like ama-hearing aids. Abanye abangaboniyo bahamba ngama walking sticks, abanye basebenzisa ama-wheelchair, abanye basebenzisa imitshina ye-braille ukuze bekwanise ukubala. Nxa sikhangele umuntu ongaboniyo, nxa kule text laphana ebhaliweyo printiweyo ngama-printer ethu lawa yena yabe ngaboni, yabe senida o-braille. Lezinye izinto nje eziyabe zinceda ama-alarm akhulumayo for abantu abangaboniyo, izinto ezinjalo. So ama-assistive devices lawa ancedisa abantu abakhubazekileyo ukuthi nxa bephila on a day-to-day basis bengabi lokudependa kakhulu kwabanye abantu, kodwa bekwanise labo ukuthi bebezenzele izinto zabo. Nxa sikhangele izinto ezinjengabo-braille, umuntu abe sekwanisa ukuthi ezivalele izinto engazange ebize omunye umuntu ngenxa yokuthi kaboni.
Ngalesi sikhathi intengo yempahla iqhubekela phambili ikhwela eZimbabwe, isinqumo esithethwe ngohulumende lesi siphathisa kangakanani abantu abakhubazekileyo ikakhulu abasakhulayo?
Le ekuthiwa yi-economic cost of disability, sibona ukuthi kulezinye izinto eziningi abazithengayo. Nxa ungakhangela umuntu for example ongahambiyo, uyabe kwanisa ukuthi maybe kwesinye isikhathi uthenga ama-adult pampers, uthenga lazo ezinye izinto zokuthi zimncedise ama-catheter lani okuyabe kumncedisa. So at the end of the day abantu laba aphila bele member ele disability baspenda more money. So nxa sesikhangele vele yibo abacina sebehlupheka empilweni. So nxa singakhangela abantu abatsha, sibona ukuthi bona basasesikolo njalo bayabedinga ukuthi behambe emsebenzini, but nxa izinto lezi zidura iyabe ngasakwanisi lokuthi efunde eyenzeni ukuba included nje kusociety.
Sibona njalo liqalisa uhlelo elithi yi-Campaign Against Budget-Related Communication Pollution. Uhlelo lolu ngolwani luphathisa njani abantu?
Ukuthi babekwazi mayelana le-national budget, njalo sibakhuthaze ukuthi bedinge i-information kumbe ulwazi olweqiniso, njalo ukuthi betshele abantu iqiniso. So nxa singakhangela kwesinye isikhathi sikhuluma ngendaba yethu le yama-assistive devices, lizathola ukuthi intengo leyo kumele iyehle nxa kuyukuthi abantu abade bethengisa ama-assistive devices kade sebekhwezile. Kodwa uzathola ukuthi ama-prices lawa azagcina selokhu esenjalo bethatha i-advantage yokuthi umuntu okhubazekileyo yabe ngakwazi ukuthi i-VAT leyi isikhitshiwe.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loNkosazana Samantha Sibanda owasungula inhlanganiso ye-Science of Hope Trust. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Sawubona kulo Thabo Kancube, ungathinelwa kusasa jahalakithi. Wezemidlalo intatheli ndaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenze lwaye ngumdlali womdlalo wengqindi uMeluleko Ndikolube. Wakhangelwe ukuba uzakwenza izimanga ngesikhathi esakhula, kodwa wagcina ekuthiya umdlalo wengqindi ngoba engatholi imidlalo.
Umgrube uqale ukudlala umdlalo wengqindi ngo-2003 leminyaka elithumi yokuzalwa, lapho abekhona lilunga leqembu ebelizilolongela eChaka Youth Center elokitshini laseMakhokhova. Ngalowo mnyaka uhle waphatheka kuncintiswano weZimbabwe National Youth Games ophuthelwe edolobheni lakoBulawayo, lapho athole khona imendulo yombala wesiliva. Uthe esethe hluthu ube yingxenye yeqembu ebelimele idolobha lakoBulawayo kumncintiswano ofanayo oqhutshelwe edolobheni laseMarondera.
2009 Marondera kuma-National Youth Games. That's why abantu abaningi abaqashwe ukubona khona besiqalisa ukubona ukuthi hayi umfana lokho kulesiphiwo esingaka seboxing ngokudlala kwami khona ke Mario Ndira 2009 National Youth Games ngabuya le gold medal sahamba kuma Champions of Champions around November December khona ngafika ngaba yi-champion ye-pilot division at that time ngangoya 45 kgs i-first weight yam it was 25 vele kwakukhatshana i-pin weight yanga abantu abalula the sesifika ku-2010 ngadlala ama-national youth games e-Harare ngabuya le-gold medalist futhi again
ngemva kwalokho umqeqeshi kangulube umuye u-Philip Striker ukhethe ukuba ungulube echiye ukulwa eli amateur abe li-professional njalo uthi lokho kwamlethela ubunzima obukhulu
around 2010 because Philip Striker he decided ukuthi thina sijoine professional boxing ngoba lathi sesizibona singabantu ukuthi hayi lathi sesingakwazi ukudlala ku-professional ngakuthena lo ufanele wangidlala la kwakuthiwa ngontando sibani sadlala 1-1 sahlala isikhathi le-trainer singatholi ivili game ngahlala sibili isikhathi ngingadlali boxing eringini i-trainer trying to find ama sponsors trying to find ukuthi yami ngathola njani igame as a professional box kuyihlula so i-second game yami it was 2018 anzange ngenza kuhle because umuntu engangidlala layo wayesedlala kakhulu amagame e-professional mina ngathi nama-brackages so that's where i-2018 engaluza khona i-hope
ukungadlali kutsho ukuba ungulube ubengaselayo indlela yokuselela imuli yakhe wasekubona sekufanele ukuba adinge umsebenzi
unfortunately hayi izinto zangezihambe ngendlela esifuna ngazo kwesinye isikhathi waswelakala ama-sponsor waswelakala into eziningi ngabe sengidicide ukuthi jona ngangi-boxing yali sport yebesisegasi mana lami ngingumuntu ngizamazame ngidinge something okokwenza ukuthi lami ngiphile just because i-boxing ayisangiphilisanga ngendlela engangifuna ngayo kwakuyisifiso sami ukuthi lami ngabe ngiyadlala ngifana labo-Mayweather kodwa zange unfortunate ngalitholi ithuba leli so ngadecide ukuthi hayi no let me find a job because by that time izinto zakhona zazinzima because ngiyabe imalele ngifide ifamily so kwakungasakwanisi ukuthi ngibuyele ku-boxing just because ngase ngingefamily so that's why I come here to Islanders ngafika ngakhatshwa lapha Islanders as grounds me
ungulube oyafikisa inyanga engamachumi amathathu lambili mhla zingamachumi amabili lesithupha kuyona le inyanga kambimbitho uthi kuyisifiso sakhe ukuba ngabe umdlalo wenqindi uyavuselelwa ufane njengakudala lapho wathola khona ithuba uyavakatshela amaqembu awomdlalo wenqindi endaweni ezijiyeneyo edolobheni lakobulawayo ancedise ukuqeqesha abadlali ikanti lalabo abamlanda lapho ahlala khona uyabancedisa ngiyimele Studio 7 kobulawayo ngingujoseph njanji
siyangakholo njanji ungathinela kusasa ake sizwe ezomculo
Kalulu jina siya tanda Uyi tinji yami tanda san
Sarbonani bala lady labalande libe studio 7 Ika malami mna ni umeru si kumala umshabeleli we jazz Afro jazz actually let me say ngithanda ukuthi ngilibingile lonke ngithi linjani ukuphila mina ngihlabelela ngikhona pha eZimbabwe eHarare just to be specific so gathesi ke ngisestudio I'm actually preparing ngiyalungiselela ngathi mina ngesikhiwa i-single engizayiletha umnyaka ungakafiki phakathi laphakathi kumbe ngithi kuboJuni khonapho izabe selilawo umculo ovelela kimi mina hayi ngilithanda lonke ngithi ngalingaba lokulalela okuhle okwathesi ngithi lisale ngenjabulo enkulu uNkulunkulu alibusise lonke
Telling me of the pride he has, baby, I'm Salamataya. Is like pure silver. Oh, mama, why?
kuthanda sam sengizasabelikho
yelo umculo ke wakakhumalo kuya ukhumalo phela indoda yakaza kudala ukucula kodwa ke siyambonga kakhulu singagqibi uhlelo lwethu namhlanje wothi sikhangele bese lazo umongameli Emerson Mnangagwa ukhangele ukuba kusasa uza kuya emhlanganweni omkhulu awuhluleka ukuhamba kuwo ngolwesihlanu kulandela ukuthuselwa ngowathi kule bhomba elethiwe ebithiwa Force Airport siqhubala lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisa umthembo sithemba ugibs dube lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotendani kuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na7 pm kusvika na7:30 pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yezimbabwe.